zami kube ngeyawo zami phansi ngendaba zomsebenzi. Ngiyasebenza ngiseqaleni ukusebenza.
Ye, akusitshela ukuthi usebenzani phela nxa abantu bevele ekhaya umuntu uyabe ngutitsha kumbe udokotela kumbe yini kuthi uqala ngezikorobho phela uhambe lapha uhambe ngale unotshaya isikorobho bani.
Yayikho kwenzakala lami iyabamba bamba kade sengiku-health ngapha support work labo-teaching lakho futhini lokubamba bamba ngezikhathi ezithile nje ikubambabamba lapha lapho kuvuma khona. So
ye singathi kunzima kangalani ka ukuthi wenze konke lokhu. Ye siyakwazi ukuthi ekhaya wawungutitsha kumbe wawuyini kodwa kathesi useza lokhu-ke kume njani kula.
Hayi awuthi ngise kuyahlupha kangako ingqe ulezi ncwadi zakho kahle kahle amaphepha ama-references akho ekahle ulama-recommendations from lapho vela khona. Hayi amathuba akuvulela mpela usebenze bese uzibonakalisa ngendlela osebenza ngayo ukuthi usebenza kanjani ukuze laba lapha labo bakuthembe bese beku-recommenda-ke kwezinye indawo. So kunje nje ikuthi ngike ngangani ngihamba kancane ngenxa indaba ze-health njengoba bekunjalo kodwa-ke hhayi amathuba amaningi ayavuleka sibili xa la maphepha akuhluphi kangako.
Ye singathi-ke khonokho okubambabambayo khona manje yikho wakwenza ekhaya kumbe lapha sosenza okunye okuthiyeneyo.
Hayi lapha ngiku-health amathuba ku-health maningi ikakhulu njengoba nje le-COVID la ibikhona lapha amasango kade bewavulile sememezele umhlaba wonke ukuthi hhayi abantu abalolwazi ngezempilakahle onesi amadokotela abantu abanjengakona labo bebancedisa ukuthi amaphepha alungise uhulumende ukuthi baze lapha bazongena emsebenzini. So amathuba abevulekile kakhulu ayavulile ngendaba ye-COVID yikho lathi kube lula ukuthi umuntu ahlala angene khonapho ku-health ngoba izikhala zivulekile ezendaba ze-health kulezibhedlela kulama-care homes kulama-nursing homes so kuningi nje okuyidokwanga khona kuphahlalele health lapha abantu abangangena khona. Ngathi yiyo sibili indawo engathi ilamathuba amaningi endabeni ze-health and social work.
Ye so singathi khonapho vele uyabe ukubamba kwini labe lisenza ukwenzani ku-health khonapho. Uja amaphepha usehofisini kumbe kulokhu khona okwenzayo.
Mina ngingutitshala professionally so ze ngingene ku-health lami ngenze amakhosi lapha online okwe-health and social work. It has a lot to do with caring, looking after people njengoba nje okwenziwa ngamanesizi kakhulu you know. So ukunakekela abantu abadinga usizo kuya kuthi abantu bona balohlupho bani abanye ngabantu abadinga usizo ukuphathisa kwezingqondo primary ingqondo abanye i-health nje izigulane no abanye ngabantu abadala. So kuyahlana kuya ngokuthi ubizwe ngaphi usebenza ngaphi you know. So kuya kuthiyana nje kunjalo.
Ye singathi umsebenzi lo unzima kangakanani ona ngibona kwakho sivili xa siqhathanisa lokho kwathi ukwenza
kaba se-health ukuthi mina ngokwami angikwazi ukuthi kulowo msebenzi onzima as long as wena umsebenzi unanzelele ukuthi unjani uinvolvani wawufundela wamaster ama-skills ukuthi ungena kuwo uwenza you know ngokuzimisela uwenza kahle okumangalisayo. Kunje mina I think for the month of August ngiqala nje ngiminyaka wami sibili lo. So ngenze kuhle ngaze ngathiwa I was the best worker of the month but lokho ngistruggling-a ngisafunda nginjalo ngingakamasti lama was surprised by my own performance uba recognized uba i-best here in a foreign land where you are not even a professional in that area. So nxa wena usebenza uzimisele akulanto enzima kakhulu nxa usebenza abantu umuntu mazi ukuthi kuyini and then you do your best. La ngapha lakho ku-teaching amathuba khona ngoba lakhona ngilakho ukuthi kube khona kunye engibizwa khona ngibuye ngizokwenza ngiphathise abantwana kumbe ku-invigilation kumbe i-teacher assistant and so on. Nxa ngapha la bengisazi upgrade to reach the level where I'm supposed to be ama-standards ala but still there is something that I'm doing in the area of teaching as well.
Abantu bezimbabwe ngabatshelana uma zokugcina
ukuzimisela emsebenzini ukuqhubeka abantu befunda ungagivi up. Whatever you choose to do, do it with all your heart. And as you do that, you get recognized and approved and appreciated. Uyazivulela amathuba amaningi amanye empilweni ngendlela osebenza ngayo, ngendlela oziphatha ngayo emsebenzini, nokuphendula abantu nje generally.